ungathi uyazikhangela izivumelwano ezikhangelane lobuchwepheshi bokusetshenziswa kwamanzi emifula egeleza eZimbabwe laseMozambique. Lokho nje inhlala yenza njengoba ngisitsho, ubusuzibuza ukuthi kambe lezo zivumelwana ngezanini, ziyasebenzani, zizanceda njani umphakathi. Yebo kambe labo abazilobelana phansi bangaba lazo izizathu ezithize zokuthi lokhu kuzabasiza. Inhlala yenza njengoba ngitshilo yokudlelwana kwamazwe ukuthi kube lolutho oluthize, njengoba lathi silabo makhelwane esihlezi labo siyakhulumisana ngalokhu lalokhu, sibabaze lokhu lalokhuya. Kungatsho ukuthi eqinisweni sesingaswela ubuthongo ngakho lokho esiyabe sikukhuluma. Angithi phela omakhelwane sibakhethi, sizibona nje sesilabo makhelwane ingabe siyabathanda kumbe asibathandi, kodwa kanti singcelelane labo, lezibi zabo ziyangena kwethu, lezethu zingene kwabo, sibe sesikhulumisana ukuthi singahlalisana ngcono njani. Kodwa ngombono wami lezivumelwano kazilancedo olubambelekayo okwakhathesi. Izivumelwano nje zokuthi abantu bathi singomakhelwane singenza lokhu lalokhu.
Singathi amazwe la womabili ubudlelwano bawo buqinile yini, njalo kukhona angakwenza ukuthuthukisa imnotho ekalowo lalowo?
Eqinisweni budala kusukela khonale kusaliwa impi, siyakwazi ukubana ibutho elalingaphansi kwezanu owathiwa izanu la lalilobudlelwano obukhulu lebutho laseMozambique ngesikhathi sabo Samora Machel Frelimo. Ngakho ubudlelwano bakhona babungoba izikhali zempi, kusaliwa lalabo okwakuthiwa ngabacindezeli amaPhuthukezi eMozambique lamangisi lapha kwelakithi. Ngakho-ke ubudlelwano bakhona yibona lobo obadaleka ngaleso sikhathi sezimpi zokudinga ukubana abantu bazikhulule. Kwase kusuba njalo kwaswela kanti kube lobudlelwano bokuthuthwa kumbe bokuthwalwa kwamafutha esuke eBhayira ngempompi le kuthiwa yiFeruka ezogeziswa kuleli lizwe, siwathola endaweni ezithiyeneyo. Qathekileke ukuthi ubudlelwano obunjengalobo bube khona, ugcinwe kahle, ngobana thina phela anti yilizwe esingelalo ulwandle lapho imikhumbi engafikela khona. Izinto zethu zonke ezibuya ngemikhumbi zifuna amazwe esakhelana lawo alolwandle lapho imikhumbi ezafika khona, sibe sezithola khonapho-ke lathi lokhu esiyabe sikuthola kuvela kwamanye amazwe. Yibo-ke ubudlelwano obungaba khona-ke obunye obuqakathekileyo phakathi kweZimbabwe leMozambique. Ingasatsho-ke lokuthi vele-ke imingcelele layo yaphongwe hlukanisa abantu, ungakhangela kwoManica province eMozambique leManicaland eZimbabwe, abantu bakhona ngamanyika kuya ulimi lwabo lucishe lufanane. Ngakho ngendlela ngoba ubudlelwano obungaba khona ke lobo. Kodwa kwezomnotho kamboni ukuthi kambe kwini okukhona phakathi kwala mazwe amabili esingabala kungathuthukisa iminotho yamazwe la omabili, ikakhulu thina njengathi lapha eZimbabwe. Angiboni ukuthi kuyini okukhulu esingakuzuza ukungaphakamisa inotho yelizwe lakithi, ngoba vele singohwayibheji okwakhathesi kasilalutho, singazi kwelizayo, kodwa okwakhathesi